Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iAmerika ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele aguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You'll understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's
have you got
one.
An official sanction from parliament?
I don't need
here.
A sanction to be here.
Here an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Delegation, I'm sorry, I can't.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg udaba lokuthi kuqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale bele gciwane leli. Kuzo wonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele aguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungelakungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana leThe Herald kanye lemisakazo yeZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancetshe abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance, umnumzana Felix Makalela Mafasanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yiMelika.
Ama-observers previous election eka-2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejiste bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista la birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiyarejista koBulawayo. Yiko ke sibona ngani isiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama reforms kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelani le electoral law izinto zonke lezo zithiwa ngumnangagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution ikho ke basebenzisa izinto zathiwa ngubaba umgabe lo Smith singalaleli izinto zikamnangagwa ngobuye saba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli se MDC Alliance sixoxe njalo lelo ngalezana uPF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingisela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana bakungenela ukubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayeqale abe khona. I know the fact that there was a time when the ZBC news crew was turned down event AMTC Alliance. We have a cover, but coach, I don't know if they have a bad chance.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story beyela iside the story yabo ngoba bona basebele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa funa intyako iphume kuhle ungayifihle emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala kaloku wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani anti yiko umuntu ongadalela even i-litigation esitabula that.
Lo umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathelayo esabelweni sezansi emandebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi emadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimile ifoda last year kodwa imarket liye ngayiyanjayele yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi umumbi awunamanzi izinejensi $32 ekilo but singakombeyale ifoda $4.60 imarket liye sitshayele laphansi ngingakuncedisa yini.
Omunye njalo umlimi egwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board i-GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ubani izimo lezi zizabhadalwa within 72 hours but to our surprise we are not paid today since June.
Unkosikazi Rumbitsaye Ribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basitele into eziningi but when we were paying back i-interest yakhona yayingasahambelani. so basikhiya kuyukuthi imali lezo zazingasasebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigolide Colenborn emazomeni mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayini khathi ezimama kulobugebengu obuningi. Sesisesaba ubugebengu obuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo, unkosikazi Sithembiso Noni, uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-projects engiwabonela thanga mahle kakhulu. And selikhulume nge-market omama bavele e-Bybridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi linike le-National Handicraft Center e-Ministry e-Harare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhela indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijinyiswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine, 4.2 million. Kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezidlula izintathu, 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 30.8 thousand, asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg eSouth Africa, esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxukuzela kukhulu bephikisana nophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes. I made an appointment to come see you today.
In what capacity
you understand
are you here?
I'm a member of parliament.
Okay,
that's
have you got
one.
An official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
Here an official government visit?
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't comment on
that. Then we will on that because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owethelekezelwa eziphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the...
Ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafa ngasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kunengi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela emsebenzi.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngiyeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi iziphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigqatshe abakwamanye amazwe abaningi, isigcwele imifanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet Etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Ingcitshi kwezomthetho unkosikazi Thabiseni Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lohlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqathe izalwane zakwele South Africa kuphela hathi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqashi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqasha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqashi babikwa bethanda ukuqasha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abalethiswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakazwa kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene iqalise i-case i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala baze siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibazise befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngama-police. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapolisa sibezwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client so ngesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalabo abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakaze befakazele ama-client. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho elifana yini? Akukho okuguqukile?
Hayi, akukho okuguqukile. Icala lokho eliqhubeka la icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi i-stage here, ngoba ekuqaliseni kwakuyi-stage esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba bethethwa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxe naye ekobulawayo. lethu kunamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na ele Russia lona. Iyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi ngendlovu lesithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso e-South Africa First, yona exotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuso. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Yeah, according to inkulumo yakhe uMalema yena akasixotshana azangathi amazekobheni ehambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le resettlement, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizama ukuwasibiza ama-South Africans. But akusiwo abantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqiniseni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends. So bona ngama-weekends abasebenzi, that's why abelungu engafuni ukubaqhatsha. Hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-office is ray ukuthi bajike emsebenzi, bazojika betshele ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, siyakubona kugcwele ku-social media la kumagrupini amaningi, siyakubona bakhuluma ngakho, kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele, stress sihlale evalweni, asiqamba amanga njengamanje asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshele ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangani. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, asiyazi ukuthi baplanani lathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sesihleli kuphela thina, sisela njama whatever kuduke kuzenzakala yikho.
Yes, sibona khona ukwenzakala ngesikhathi kula khona kuma special Zimbabwe's permits kungani lokho kuhlupha futhi. So kini kutshona konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa as though kungela ukukhulumisana, ngoba akezwa ngani kuyakhulumiswana dwa kuyakhulumiswana, but cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama permits ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecasha ngama special permit lawo. But manje masengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Nawo oyabuzithula ephepha ele South Africa inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo. So mase ungazela ama-permits.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo balama-permits wona lawo. Ngakho-ke nxa sokubuya njalo labo Malema, kuyahlupha lokho, akulikhahlameza kakhulu.
Kuyasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo. Yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akasihlukumeza kakhulu, sokuhlukumeza kakhulu. Malema bengumuntu athethe imthembi, kodwa ma esenza so hayi, which means asisela backup. So mele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Nah, kwamanje akula umuntu okhuluma ngubuyele ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi, yiwafa wafa, okufile masikuthi yabadaba. Bari ukuthi sibuyele ezimu. Ngesinye isitori sethu sikhuluma ngaso. Unless mali kuyikuthi asela enye iplani, ungasela enye indlela. Isizophela kuyo nxa usebe singenele laba esihlala khona emafletini, yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isenzima. Kodwa bengakela ukuthi singenela, which means besithotha emsebenzini. Saqhubeka sihlele South Africa ngoba akwenzi sihlele eZimbabwe lakhulua njengamanje. Akula msebenzi le, akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono dala sihlambelana amanga.
Bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani kona?
Soncinga babudule dala thina dala sincinga thina njengabantu leabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza. Unless masokunzima nzima wathi azokunzima nzima yikho esizohamba funa hayi nothi manje sase-eli bamthewo asingiqambelani amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela enzima too early
ye phosela okugcina mahlako
hayi mina ngikuthoyo kuphela kuthi hayi uNkulunkulu nguye yaziyo abafowethu kwena abayenza kota abakuhlanayo kodwa uNkulunkulu nguye yaziyo asazi kwazokuthina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabani asungqamelani amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasiza sida amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza khona lamazimbabweni hayi yiwo kodwa yiwo kodwa yithi sodwa asungqamelani amanga hayi sizabona ngakho ukuthi bazayenza.
Lo mnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Kips Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobele eSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili ohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye amaranzi alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola amaranzi aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole amaranzi kodwa kusiphathisile ukuthi uregist uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya amaranzi alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye amaranzi angamashumi ayithoba munomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona uzehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu ngoba elikwenze eleGini nge-2-1 emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngokucubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi iqembu leZimbabwe belinyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlale emdlalweni weGini abanjengabokhudama hatshi labo Zemura ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangele ubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni le esemuva besingeza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalane yesibaya sikagroup B ile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kowesibili linqotshwe nge-2-1 ngele Malawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo umdlalo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokhi linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 ngele-South Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye le-South Africa iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia iNigeria iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.